So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nicholo njani mtwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 17 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile eZimbabwe. Kulabantu abakhonona ngokuthi unkosazana Dokozani Kuphela abanye bakhe kabasavunyelwa ukusebenzisa amahofisi ebandla le-MDCT.
I-ofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi weleZimbabwe.
Laba abantu esizama ukukhulumisana labo ngabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lowo msebenzi.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele umnumzana Robert Mugabe avotele ibandla le-MDCT.
Izamamashisa ngukula izenzo
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usefikile kwele Zimbabwe lapho ohlangane khona lamhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili labo baxoxe ngokuvuselela ubudlelwano bamazwe la kwezokuthengiselana ezombusazwe kanye lezokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Khusela Diko isikhulumeli sikamnumzana Ramaphosa uthi kukhangelwe ukuthi Mnangagwa lomongameli wakwele South Africa bazaphuma lezinqumo zokuthuthukisa amazwe la. Abasekela unkosazana Dokozani Kuphe sebesole kakhulu isinqumo sedalele High Court esokuthi akumelanga ukhuphela abanye bakhe abangahambelani lecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa basebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bakaChamisa abakhokhelwa ngumnumzana Gift Banda kobulawayo bancediswa yinkampani yamagqwetha eyemathonsi Legal Practitioners elubudlelwano lomnumzana Welshman Ncube obambisana loChamisa kumanyano we-MDC Alliance. Uncube ngomunye weziphathamandla zomanyano lo osufake uChamisa ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Witness Dube, umcebisi kamakhuphe, uthi akulamuntu olamandla okuvimbela amanye amalunga ebandla ukuba asebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT. Uthi kavumelani lokwethulwe nguBanda kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba.
I-ofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini zixoxwa ngabantu ebandleni le-MDCT.
Baningi abalombono onjengokaDube abathi kubi kakhulu ukuvimba amanye amalunga ebandla le-MDCT ukuthi asebenzise amahhofisi ebandla leli. Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji laye usole ukuxotshwa kwankosazana Khuphe emahhofisini ethi sekusobala ukuba uyaliswa loba nje ibandla le-MDCT lisephula isisekelo salo sebandla.
Sisuke sizibuza ukuthi indawo kaKhuphe sesekhona yini ku-MDC njengoba esebhanwa emahhofisini. Umsebenzi wakhe awenze yonke leyinyaka le-MDC wona usukhanyelwa njani?
Abakucele likaChamisa bathi umthethandaba wenze kahle ngokuxotsha umaKhuphe labanye bakhe emahhofisini ebandla le-MDCT. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efincube uthi kudingakala ukubambana ngoba ukuvalelana phandle kuba isibonelo esibi okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho olulungiselelwayo.
Ukulwa phakathi kwe-MDC kusangabanga ukuthi abantu bagcine bengayanga voda bevotela inkululeko yabo. Kusengabangela ukuthi abantu badinwe ipolitiki. Kuqakathekile ukuthi bakhuze izinhliziyo zabo ezidonsela umunye nganxanye umunye nganxanye. Babuthane basebenze ndawonye.
UChamisa loMakhupe balwela isikhundla sikaMuyi uMogenswangirayi loba nje ibandla leMDCT selithethe isinqumo sokuthi uChamisa nguye osengumongameli walo njalo uzalimela ukhetho oluzayo. Kodwa ke uMakhupe uthi nguye okumele abe ngumongameli weMDCT ngoba wakhethwa ngabantu hathi nguTswangirayi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuhlolisiswe umbhuqazwe wegugurawundi. Wethule lokhu lamhla edolobheni leGwegwe lapho bekulomhlangano omkhulu womanyano we-MDC Alliance wokukhankasela ukhetho oluzayo. UChamisa uphinde wathi kuyahlekisa ukuthi wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uzavotela lonyaka esekela amabandla aphikisayo uthi ufuna ukuthi avotele ibandla lakhe.
Siza mama chisa? Gukula? Izenzo?
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka. Sengimcele ukuthi avotele ibandla le-MDCT ngabuye simele kakhulu.
Siza mama chisa? Gukula? Izenzo? Ezoko?
Ngake ngakhuluma futhi ukuthi sizaba labo umakhalekhukhwini abakhiphileyo. Abantu bathi sengikholisa kakhulu kuhulumende womanyano. Silombono ophakeme kakhulu. Okwamanje ngike ngakhuluma ngokuthi kumele kube lama bullet trains. Bathi sokumele ngibotshwe ngoba ngikhuluma ngama bullets. Hayibo, bengikhuluma ngesitimela esigijima kakhulu.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lamhla emhlanganweni omkhulu we-MDC Alliance eGwegwe. Usenjalo icele le-MDCT elisekela uNkosazana Dokozani Khube liza kuba lomhlangano e-amphitheatre kobulawayo kusasa lapho lizahlafuna khona indaba ezijeneyo ezigoqela elakusasa lalelicele. UChamisa laye ukhangelelwe ukuthi uzakwenza owakhe umhlangano we-MDC Alliance eGweru. Sixoxe lo mncedisi kaMakhupe uMnumzana Witness Dube wasichasisela okuningi ngomhlangano lo.
Umhlangano lo omkhulu uyabe use-amphitheatre kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokeli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba nezikhulumeli ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obedi Gutu onguye onguye usomlomo we-party.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo.
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abachayiwayo ngamhlalophyana kobulawayo. Besenza umhlangano wabo semthethweni, basebethola ukuthi abanye babaleke umhlangano ungakapheli. Basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa-ke ngokwenzakala kwezinto, ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulo mhlangano. So singumhlangano okuthi akusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube lodlakela. Kuyabe sibili kulo lakho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubone ngembe eBoren noma ngapi lapho okulabantu abaningi khona.
Umnumzana Witness Dube umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa econgweni lontukameli komo weStudio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi osokwenze labo mongikazi benze okufanayo endaweni ezijeneyo kwele Zimbabwe. Abanye abantu babikwa ukuthi sebedinga uncedo enyangeni loba nje bebalutshwane abenza lokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe ukuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngekhola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $50 ngekhola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisa sebephuze ngamakhola amabili emhlanganweni basikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lololo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Isitrayikhi leso esikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe sikhangelele. Babephunga ukubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibona ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kulama private doctors.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fobembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje sisetsholotsho lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudli emasimini. Sixoxa lwake wamela lesi sigaba etalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Ngiyakwamukela kuhlelo babu Gawule.
Ngiyabonga kakhulu mntukameli.
Akusitshele ngobudli osobulihlasele kangaka ziyakhala izakhamizi eziningi.
Umumo wakhona muzi okokathesi. Abantu bebelimile sile kumangalisayo. inzima zabo zenzane zakuqala zonke abazilimayo zakushabalala zonke. Kwasoke futhi ke lokho kwalinyelwa muva lezila muva sokuthole amabele amaningi abantu balima kakhulu inyawuthi lamabele lawo ama-otshweta labonyawuthi lawo bebalekele ukuthi indawo yakithi vele ayenzi kakhulu emunjini. Kodwa ngokunjalo nanku ubudli bezinyo inyoni abantu sebetshona emasimini, abantu abadala sebedle betshona ukuxotsha inyoni. Inyoni zakhona sezitshaye zathinta amahla ezinto aqalile amabele eseseluhlaza. Okutshengisa ukuthi vele abantu sekubakhiphile emasimini yindlala enkulu kakhulu emangalisayo. Indlala edlula imidlala enjengayibona kumnyakalwano ophelileyo. Kodwa indlala yakho iqathile kayikhanyi ngoba abantu babona ngani kulihlaza kuluhlaza phana kuthi inyoni sezitshaye zathinta emasimini. Uhulumente uzamele ancedise kakhulu ekudleni lapha. Kungabi lomuntu ezabulawa yindlala. Kodwa sicela lalaba phela abancedisayo ama-NGOs lawo abekwazi ukuthi lapho esigabeni sekuletshele ukuthi sinendlala enkulu ezadinga ukuthi sibe lokuncediswa ukuze sikhuphukele kulwana umnyaka omunye olandelayo.
Kukuziphi isigaba zetsholotsho kahle kahle lapho elihlangana khona lalolu dubo?
Ngathi isigaba sonke setsholotsho akulandawo lapho kungalanyoni khona, akulandawo lapho kuthi endlulu eline khona ngcono kwaba ngcono kwezindawo ekuqaleni ngale. Akuyafana manje uma ngonke etsholotsho uphosa ukuhambelana.
Siyake sibone kwesinye isikhathi nxa izakhamizi zithe zahlaselwa yibudli kanjalo, ezinye zicina sezivuna amabele engakavuthwa. Kuyenzakala yini khona kwetsholotsho?
Kuyenzakala sinzindameli ngoba kathesi sikhuluma sinje. Indlala isikhona ezigabeni, indlala ibonakala ngani mntikabeni? Ibonakala kakhulu nxa ubona abantu sebeqalisa ukuthenga impuphu, bonke sengabathenga impuphu, sebephila ngempuphu emakhaya khona. So uhle ubona ukuthi indlala sihlasele. Ngokunjalo abantu bona bazaqala khona kokuzima khona kokuluhlaza bahle bebundelele emasimini babuthayo babuthenzile. Ngokunjalo futhi uhulumende eholisa ukudla, uholisa kathese izalukazi lamaxhegu okwesosa welfare kwana. Ukhetha abantu abalutshwane nothela imizwa engu-15 kuphela, abantu abatholayo phakathi kwemizwa ye-100 and something. So ngokunjalo kuyamele kubuyelelwe futhi laphana Nkomo ukhangele ukuthi kathese isimeni lesi esisayekileyo abantu bonke vele sebeyendlala, abantu sebelamba. Kungabalwayo ukuthi batholile, kubalwe into yokuthi wonke umuntu uyalamba, abantu bancediswe ngokudla ukuze bakhuphukele efika kumnyaka lwana olunyolandelayo.
Ihlobo kodwa belike ladobha yini kancane?
Abanye balizwa kuphela ngelizwe bazange balibone lona ihlobo.
Uyatsho ukuthi abantu abaningi sebephila ngokuthenga impuphu ezitolo, ibiza malini yona? Asithi i-50 kg kumbe ama-20 kg?
Uyathola i-50 kg, abanye besithi ama-$30 lapho i-transport libahambisa khona ngale phansi. Abanye njalo kuchiyana kuchiyana hamba kuchiyana ndeke zigaba.
Hayi akuphoselo kugcina baba uGawule.
Njengabantu bethole bevile ndlala lonyaka kodwa sikucela ukuthi uhulumende angenele ancedise abantu ngokudla laba NGOs. Njalo kungakhethwa abantu ngokuthi umuntu ngwaliphi ibandla ngwaliphi ibandla, hatshi ukudla kakuphiwe wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Okuqakathekile ukuthi abantu ngabantu beZimbabwe bonke bamele bephile, bonke bamele bethole ukudla. Akula muntu omele eswele ukudla ngokuthi uphuma kulolu hlangothi kumbe uhlangothi lolwane. Kuqhubeke kunjalo nje imizi yonke amasala kangeni abantu baphile.
Elimqotho lelo baba uGawule, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu Ntulameli.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni, sixoxa lowake wamela isigaba setsholotsho edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule. Olivalelisayo ngoNtungameli Nkomo.
Gukama Namle 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 Lamshweshwe
Namle Lanampawa Fowembu.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Okwamanje ake sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga usiphatheleni kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Iwoza isicobongula ezomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi thola imali yona ebhanga uyisebenzise, either ikhokhesha kumbe yaswayipha, imali ukuthi ngizibambe ngesandla kuyahlupha noma ukuthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecotash banithwane ngoba imisebenzi kayikho sikhuluma nje ngakho lamhlanje kuseni labona omakhosikazi iphokisana ebotswana kumbe south africa into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyabuyithenga ngabo-$15 $14 ama-standard pads e-south africa uyakwazi ukuthi uwathenga ngabo-R19 kuya kuthi wona ifuna ikhwalithi engakanani lapha uze uyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona so sikhangela into ama-basic things anjengobo cooking oil abanjengorayisi ompuphu konke khona lokhu ungani i-US dollar sayazi ukuthi yes dollar sesiyithendile sesiyiravazile yaba yafana nale-bond nawe into yangkhona i-$20 bazawutshethi ngebhondi $25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa hayi nxa besinzenjalo bakutshethi ngoba ngithuna uyawoda out of the country ibhondi layiphumela ezweni isikweleti abantu kuyashuleka abalesikweleti esikolwe ngoba nakhangela isekelo sombuso welizwe sithi bona imfundo kumele ngahara i-aze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini imanta nje lapho amaloja axoshwa uzothatha u-7 imanta angabhadale asuke umnikazi wendle akhiskweleti aye kwendawo isiphithiphithi
awuzange kube lobubelo lokhe kwangena uhulumente kamongameli Mnangagwa njalo lilethemba yini kula amanye amabandla ezombusazwe
angibaboni leguqula umnotho welizwe silathemba kuMnangagwa silathemba ngoma-opposition akhona kathi sibonke basevalweni ungakhangela sithi uhulumente khona la usevalweni ngoba sekule-opposition ukuthi inzani phepha bayahluthulekana sebefokhase kakhulu ngibona ukuthi kade vele kwenzakalani bagcina izikhundu zabo ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijime iyala kubonakali bayachayana kunje lathi njengahlanganiso sidalukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota ebese kuthi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi lawo ubumtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo so i-vota aparty izaba khona kakhulukazi elizweni wathe kungena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma i-language esiyamalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ewoza umkhokheli wethu umqondiphethe uJan Williams ekuthiwa isamons elekhesi ka-2016 iviki yonkeleke besigijimela i-court izolo sithone e-court kodwa ngananzelela charge eyahamba yathi e-constitutional court i-constitutional court yarithona lelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo so besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesibathikisa umthethandaba ongunomkhulu uJan wayebothe ela-other 10 members kodwa bamisa labaneqina abasamona yena so siyakunyanzelela ukuthi nxa ubuya i-elections ngiyakhanga ukuthi ngo-2008 ngifesa ama-elections ngaboshwa ngavalela ejele nge-17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphambani sizokhetho ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosembizo zothatha imidalomo umonakalo ngaphi ngaphi ngathiyona ngasekhothi so ngesikhathi sama-elections khanya nganjengewoza kumele zibe sisemakhothi ethoma isikhathi ukuze abezombusaze bagxina abantu bakhuluma amanga bavayolethe abantu ngelaloyeto ovula umlomo and ubuhlungu ngathi sikuthi ona ngathangela lamanye amazwe nxa ekhangele izimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo tshentshe kuley'nguquko yinto esahlala sikhala ngayo njengewoza ukuthi inguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe it's about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili
kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunenge okukhathaza abantu kunenge okukhathaza abesifazane
ya kunenge kakhulu esikuqoqayo kathi sisayenza lokhona ukuthi compile sikhangele kuloku lihlu lezemfundo kuleluhlu lwamalungelo kulelulihlu lokungasebenzi komthetho nezinye into esizathi ngithi mase sithithi sibhoboka emgwaqweni sibhoboke ngakho emalangeni njengathi amadizayini kukhona okunye ukungasebenzi kuhle komthetho esifuna ukuthi singene ngakho
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso yewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
sawanga kuleke standekile Mhlanga utshone kahle wezemidlalo iqembu le-Chicken Inn linqobe ele-Dynamos 1-0 lamuhla kumdlalo we-Castellaga Premier Soccer League owokuqala walonyaka amanye amaqembu adlale kanje Bulawayo City FC 2 Jabungu 0 Ngezi Platinum 2 Herentals 0 Yata FC 2, Bulawayo Chiefs 2. Kusasa ke imidlalo ime kanje. Iqembu le-Islanders lingilana le-Black Rhinos, ele-Capes United litibana le-Harare City. Kuthi-ke iqembu le-Shabani Mine lizangilana le-Triangle. Silenhlanhla kuthi-ke silo mnumzana uKenneth Ndebele, umqondisi we-Castellaga Premier Soccer League ukhona khona becingweni. Baba Ndebele, utshona njani?
Ngiyasithole bathi utshona njani?
Asithole kahle sibili. Akusitshele sibili imidlalo siqalisile, so kuhambe njani namhlanje iZimbabwe yonke?
La isidlaliwe namhla kuzadlalwa ke eminye kusasa. Ngibona nise sipalisile akusisele okunyongane okungasihlupha phambili okusihlupha siyakuqondisa.
Ye, nxa sukhake le midlalo yankona injani, uke wabukela omunye wabona ukuthi hayi nxa sesiqathanisa lo mnyaka ophelileyo kungani kungcono kumbe kungani kuyaphansi kume njani?
Hayi hayi amaqembu abelungiselela ngiye lethuba lokubona umdlalo omunye nzazama ukubona omunye kusasa. Hayi imbonane kurayi.
Ye, nxa sukhangele ke singathi ke Baba Ndebele ukuza hamba njani, kuyaphela nini imidlalo yonke leyi lapho yakufika khona baphethelwe nemsebenzi?
Hayi sakuqeda kushuthi ngolwezi ikwesikhangelele khona ukuthi iyabe isiphelile yonke.
Nxa sokubuya ke khonoku kwe-sponsorship ke kume njani Ndebele?
Hayi lokho esiyena leyana elijayele iCastellaga Premier Soccer League.
So singathi iqembu liyanqoba liyathola imali engaka, akuphonga i-breaker down njengamafutshane?
Hayi ngazi abawinile abaphezulu baye bethole i-100,000 United States dollars. Imali eningi kakhulu le.
Imali ehlabusayo sibi?
Ye, imali ehlabusayo kakhulu.
Ye, siyabona ukuthi kujala ukuba lodlakela lo nyaka enkundleni lapha lizakwenza njani ukuthi kungabi khona khonokho?
Eyi, into enganiyakhathaza leyo dlakela. Sike sahlangana lamaqembu wonke, sabiza abakhokhelo chairman lalaba abaqondisayo ama-CEO amaklabhu ngolesine la ngolesihlanu, sithole sisonke sizama ukubonisana ukuthi sikwenze njani. Okunye sikwenzayo khona ukuthi sicela babukele ukuthi behambe bebukele imidlalo yenguqu okodlame lokhu bethiyane lakho. Into esikhuluma ngayo njalo nje isuku zonke noma nje besila umhlangano izolo la kuthange silakho lokho esisilazi siqamula mthetho siyabonisana lamaphoyisa, siyabonisana lalabo esinganama security officers amaqembu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lobungcono ngokuxoxisana labanye bethu asebenza labo ukuthi sithiyane lento le eyodlama.
Baba Ndebele, siyakwazi ukuthi sikukhiphe endaweni lapho kade sithi ubambeke khona, sibongela kakhulu. Kumbe ufuna uphosele ukugcina? Sibongele baba.
Hayi, engikucela kakhulu kubalandeli bemidlalo wethu eCastellaga Premier Soccer League ukuthi bebuye ngobuningi babo bekhuthaze lawa amaqembu abasekelayo bekhuze nje laba abanye abangani baye besifuna ukuthi bengafika bephambanise. Ngiyakwazi ukuthi kuye kwaba nenkulumo zokuthi engxenye ngoNompembe labo sesikhulume labo ade silabo emhlanganweni abaqondisa oNompembe labo bathembisa ukuthi sebelayo icommittee yabikhangela ukuthi oNompembe benza njani bebahlolisisa. Kungaba lensolo, insolo kaNompembe iclub eyesolayo yiyo ebhala incwadi itsho insolo yayo. Akula muntu ongamisa umdlalo ngokuthi ucaphukele uNompembe abe sejikijela kumbe sechaya. Okwenzakalayo ukuthi ungakwenza lokhu ngelangu zakhutha ubusuchaya wakho umdlali weqembu lisapotayo kumbe njalo even yena urefera somuntu ukuthi uphokuthola sijikijela amambodlela eground silimazayo. Kuqakathekile ukuthi kwazakale kamhlophe ukuthi iqembu elitholakala lilo eliyenza udlame liyathathela imiklomelo. So akuncedi, yekelana abakhokheli bamaqembu bebe yibo abaqondisana le nhlupho ezihlangana namaqembu.
Siyabonga kakhulu Ndebele, ungathini nakusasa?
Sibongile ba.
Okay, bye bye. Silo baba ke ubekuthemba phindi lapha ecingweni. Bekuthemba, kunjani baba?
Ngiyaphila kunjani kithi?
Ngiyaphila kakhulu. Umdlalo yalo nyaka uyibona njani mphoethu ngamafishane sebethu? Sikhathi sesiphelile.
Dlalo lo nyaka mna ngibona ngathi izoba imidlalo emihle kakhulu futhi echisayo, uyabona. Kodwa mina bengithanda ukukhuluma kakhulu ngeqembu le-Highlanders ngoba ngibona ngathi umadindi udinge abafana abancane kakhulu okokuthi zibika ngeke siyithathe intezo.
Hayi, kuthi-ke sizakhuluma-ke later. Ngibona ngani isikhathi sesiphelile mzawami. So-ke ngizaxoxa lawe mbayimbayi. isingakuhlukani ke nansi indaba ebesikhokhela namhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile kwele Zimbabwe. Odokotela baqhubekela phambili ikhalela umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalomhlanje olivalisa uNkip Stube.
Ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.